VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ntshona njani mthwakazi omuhle olamukelayo emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 3 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabona these days sokuhlupha. Athole siphatheleni ukuthi irate yakwa khathesi siku 7.5 and ebhenki sowuyi 8.5. So sokungcono ukuthi ngizitshintshele imali yami ebhenki. So into ekhona ukuthi ngatshintshe ebhenki kungcono ngiyabe ngisecure.
UZulu usekhetha ukuntshintsha imali yakhe yakwamanye amazwe emabhanga ngoba esipha isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lalabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe esitaladeni.
Nxa umthetho wena umthetho wakhona uvele ulezikhala uvuza ungasetshenziswa, ngibona ngathi mina okubopha abantu ayisenzi elungileyo. Umthetho nje awusetshenziswe nje abantu bengakutsho, ngoba ingacala ukubophana sazithisi ukuthi umsika ovulileyo okuncintisanayo usebenza kanjani.
Amapholisa athi azabopha osomabhizimusi abaqhubeka bethengisa impahla zabo ngemali yakwamanye amazwe. Abagogekileyo bakhuthaza uZulu ukuba ahloniphe amalungelo abo njengalokho okwenziwa kwamanye amazwe omhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe usekhetha ukuntshintsha imali yakhe yakwamanye amazwe emabhanga ngoba esipha isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lalabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni abaziwa ngokuthi ngosiphatheleni. Kodwa abanye bakhala ngokuthi emabhanga kuhlala kulendwendwe ezinde, kanti njalo lezisebenzi zemabhanga kaziphathi kuhle abantu. Kubika uBathabile Masuku.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuba amabhanga apha isilinganiso esiphezulu esedlula abathenga bethengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni. Osiphatheleni bebethenga idola leMelika ngamadola ayisikhombisa aweZimbabwe, kuthi ebhanga bebethenga ngamadola ayisitshiyagalolunye lengxenye i-$8.50. Ngakho-ke, uZulu usekhetha ukuyatshintsha ebhanga kulokuthi atshintshe kubosiphatheleni, bethi sekungcono njalo akula ngozi yokubotshwa. Kodwa abanye bebekhala ngendwendwe ezinde ezingahambiyo masinya ebhanga. Ohlaziya ezomnotho uMnumzana Zifiso Masiye uthi le yimizamo kahulumende eyokuthola imali yakwamanye amazwe ethi akutshengisi ukwethembeka kukahulumende ngoba ukuqhuba ibhizinisi lokhe kunzima.
Uhulumende uzama ukusebenzisa umambule wokubutha imali yangaphandle kumbe i-foreign currency ingene emabhenki, ngoba abantu begcine i-foreign currency yabo ezikhwameni emqamelweni ezindlini. Ngibona ngani inhloso enkulu ekasiqhuca mfundo Mthuli ukuthi uzaphumelela ukuthi abantu batshintshe izimali zabo betshintshela ukuthi basebenze ngokupheleleyo besebenzisa imali yeZimbabwe. Kudinga ukuthi i-business loluntu lonke lweZimbabwe babe le-confidence enkulu kakhulu ku-currency entsha. Leyo currency lokuba khona kayikho, so i-confidence yankona layo kayikho. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu baze bathathe izimali zabo ezivalulekileyo bayijikela ebhenki.
UMnumzana Zenzo Hadebe ongumhlali wakoBulawayo uthi sekungcono ukuthi atshintshe ebhanga njalo kalavalo lokubotshwa.
Yabona these days sokuhlupha. Athole siphatheleni ukuthi irate yakwa khathesi siku 7.5 and ebhenki sowuyi 8.5. So sokungcono ukuthi ngizintshele imali yami ebank. So into ekhona ukuthi ngatshintshe ebank ungcono ngiyabe ngisecure. Ngatshintsha kuba siphathele le risk yokuthi nizabotshwa lapha ngatholakala ngamapolice.
Unkosikazi Sandisiwe Nyathi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi emabhanga kuhlala kulodwendwe olude njalo kaluhambi, uyatshona khona ngezinye izikhathi umuntu aphume ephethe izandla.
Kungcono sibili kwebhenki kulabo siphathileni, but ama-queues akhona asemabhenki. Ngoba ngihambile nge-izolo nge-Tuesday ngalayina from 11 ekuseni kwaze kwatshaya u-4 kwasithethi bevalile ilayini ingahambi ngitsho. Kodwa ubhenkile lokho ekhona phambili ukuthi abesenza ngathi kumbe besenza abantu abaphakathi ngale khwangali thina sisakwazi. Ngoba ebhakile sibili irethi phezulu kodwa ilayini ayitshofi. So asikwazi singayenza njani.
Omunye wabathengisa imali ezitaladeni, uMnumzana Mqondisi Sithole, uthi iningi selitshintsha emabhanga, bona sebesebenza lalabo abaswele imali emabhanga kuphela.
Thina lapho sesikhompyutha lama-banks ngoba i-rate ye-bank isinkulu kule yethu. Lokuthi i-government icabangani asikwazi, sesingavuka siphelelwe ngumsebenzi. Kanti sama-clients esesilawo yilawa esivele sibajayele sibazi, lalabo esibatholayo ngababe beswele imali mhlawumbe emabhenki. Irethi le yebhenki siphezulu kakhulu, sisithathela ama-customer, avile sokusebenze kanzima sibili.
Ngeviki edluleyo uhulumende wethule umthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe, uphawula njalo ukuthi idola leZimbabwe yilo lodwa eselivunyelwa ukusebenza. Ngaleso sikhathi idola leMelika beselingamadola alitshumi lantathu, i-$13. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Abo kuza kwele South Africa sebehlalela evalweni ngemva kwenkuthazo kahulumende wesabelo seGauteng lapho okuhlala khona izizalwane zeZimbabwe eziningi, eyokuthi kumele kuqiniswe imizamo yokwenqabela abangena elizweni leli ngokungekho emthethweni. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ekhuluma labezindaba ngemva kwenkulumo yakhe ezalawula izinto esabelweni seGauteng okweminyaka emihlanu elandelayo, umkhokeli kahulumende weGauteng uMnumzana David Makhura uthi lesi sabelo sithwele nzima ikakhulu esibhedlela ngenani elikhulu labakwamanye amazwe abafika bedinga ukuzokwelatshwa.
Border security must be strengthened. So South Africans are going to see much tighter control of our borders.
Ezokuvinjwa komngcele kufanele ziqiniswe. Izizalwane zeSouth Africa zizabona ukuqiniswa kwemithetho yemngcele. Isilinganiso sokuyisichiyagalolunye ekhulwini 9% sabantu abahlala esabelweni seGauteng ngabavela kwamanye amazwe.
Lobanje Makhura engazange aveze ukuthi inkulumo yakhe ibhekane lokwesabela ukuthi isimo sezomnotho singahle sifike kusibanga esibi eZimbabwe. Iningi lithi kusobala ukuthi iningi lalabo abadinga ukuvinjwa ngabavela eZimbabwe. Ukwenqatshelwa kokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe okusanda kwethulwa nguhulumende weZimbabwe sekulethe kwesabela ukuthi kuza kuphela ukudla, kungene indlala enkulu njengalokhu okwenzeka ngo-2008. Ngomnyaka ka-2008, eleSouth Africa lemukela abakwamanye amazwe abedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili, iningi labo okwakungabe eZimbabwe ababedinga ukuphephela namadlelo alihlaza. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi abantu bayazi mhlophe okwenzakala kudola leZimbabwe, ngakho balitshwana abazalinda umonakalo uze ufike kusibanga salo oka-2008.
Kusho ukuthi iy'mpahla lezo kufuneke zithengwe ngabantu abajwayele nokuzithenga ezisuke ngaphandle ngazizukutholakala. Lezo zinto ezibekwanye maze zidinga imali yangaphandle. Ilizwe laseZimbabwe lizoba senkingeni njalo ekuthi lizithole linempahla nokudla kudingwa ngabantu. Ngokunjalo sikubona kuyinkinga enkulu kakhulu ngoba kuzokwenza ukuthi abantu babaleke baye futhi kwamanye amazwe ikakhulu kwizwe laseSouth Africa.
Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngabuto Mabhena yena uthi imbiko yokuthi amapasipoti asephuma ngemva kwesikhathi eside ngenxa yenswelo zemali yakwamanye amazwe yokuthenga iphepha lokwenza amapasipoti la yinto ezabangela ukuthi iningi lingene emazweni angumakhelwana ngokungekho emthethweni.
Njengoba uhulumeni engelalo iphepha lokwenza amapassport, akhona amanye amapassport nase expire kodwa ala mapage ayiloke khona engasitentshwanga sifisa ukuthi ngawo uhulumende uyawa extenda lawo ma passport ukwenza ukuthi abantu baqhubeke bewasebenzisa kuze kufike isikhathi sokuthi anelise ukuthola iphepha lokukhanda ama passport
sakule minyaka ebandle liphikisa kwele South Africa le Democratic Alliance ngikwayisa ngokuthi kuqiniswe inhlelo zokuvimba abangene elizweni ngokungekho emthethweni ngesikhathi kukhankaselo wokukhetho umongameli Ramaphosa laye uzwakele esola inani labangena kwele South Africa ngokungekho emthethweni ngakwelakhe icelo uhulumende weZimbabwe uthi usefake zonke izinto ezizasekela ukuqina kwedola leZimbabwe ukuhlaliseka kwentengo yempahla nokuvuka komnotho kulandela kwesulwa ngokusebenza kwemali yakwamanye amazwe Melitulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Mhlapho.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amapolisa athi azabopha osomabhizimusi abaqhubeka bethengisa impahla zabo ngemali yakwamanye amazwe. Embikweni wethu lenamuhla amapolisa athe zonke izinto kumele zithengiswe ngedola leZimbabwe okuyiyo yodwa imali esisebenza elizweni kulandela ukumiswa kweya kwamanye amazwe ngeviki edluleyo. Amapolisa akhuthaze njalo abathengi ukuthi bawazise alubana bethe bathola lapho okuthengiswa khona ngemali yaphandle. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yebo kaqile ukuthi ngabe kulomthetho othi wona imali yangaphandle kwelizwe ayisebenzi kuya ngokuthi umuntu ole mali yakhona lo muntu othengelayo olesitolo bakhangela njani umthetho kodwa nxa umthetho wena umthetho wakho uvele ulezikhala uvuza kungasetshenziswa ngibona ukuthi mina okubopha abantu elungileyo umthetho nje uyakhawusetshenziswe nje abantu bengakutsho ngoba ngingacala ukubophana nazwisisi ukuthi umsika ovulekileyo okuncindisanayo usebenza kanjani
ukuyini kahle kahle okungenzakala alubana osomabhizimusi bethe baqala ukubotshwa bakhona abathi lokho kungabangela ukuswelakala kwezinto lempahla ezijiyeneyo ezitolo yebo kungaba njalo
yinto ekhona ukuthi nxa uvele ungusobhizinisi uvule ivinkili lakwisitolo sakho kulemithetho ehambelana lomsebenzi owenzayo nxa wona umthetho usithi aze wathatha imali yangaphandle kuyabe sekuqakathekile ukuthi ulandelele umthetho wakhona kodwa abantu engithenge khona ezindaweni eziningi ye hhayi bayathatha nje imali yamadola kuhe ukuthi okwethusela abantu abavula ayisiwo yinto enhle kule ndlela eziningi bengakhuluma lezina-Chamber of Commerce bakhulumele ama-Retailers Association bahlale phansi bachasise ukuthi kungani kuqakatheke ukuthi imithetho yakhona ilandelelwe kodwa ukuboshwa ye njengesitsho kuyaxotsha abafuna ukubuya besithi kona bayesaba ukuthi bazabotshwa nje mahlayana
ukhona ukumiswa kwemali zakwamanye amazwe lokhu ungathi kuyasebenza yini
sengibolele ukuthi umsika lwana omnyama lwana i-black market ingathi singathi uyadonda-donda ngoba kukhanya abantu abamabhenki bafuna ukuthi bancintisane lawo bekhangelisise ukuthi akhona imi kanjani.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho sixoxelaye eseHarare. La Voice kulamhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela impilo yabeZimbabwe abahlala kwele South Africa asebehlalela evalweni ngemva kwenkuthazo kahulumende weGauteng eyokuthi kumele kuqiniswe imizamo yokwenqabela abangena elizweni lelo ngaphandle komthetho. Thumelani i-text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isithunywa esiqakathekileyo somanyano we-United Nations weleLibya sithi ukuhlaselwa kwenkamba egcina abangene kulelo lizwe ngaphandle komthetho okwabulawa abantu abangamashumi amane uchazwa njengesenzo sokwephula umthetho ngesikhathi sempi ngoba abafileyo bengabantu abangelacala ababaleka emazweni abo bezodinga ubuphepheli. Amaqweta enhlanganiso ya kwele Melika e-Institute for Justice anti abantu abaningi balahlekelwa imali lapho bephuma loba ukungena elizweni nxa bengabikelanga abenkundleni yendizamtshina ukuthi balimali edlula inkulungwane ezilithumi zamadola phansi komthetho we-Bank Secrecy Act. Namhla kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lo mnumzana Zwemoyo yena ohlala osehlale eBhilitane okweminyaka embalwa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo Moyo waqala ngokumbuza ukuthi uselesikhathi esinganani ehlala kulelo lizwe.
Ngakubeka ngithi isikhathi eside ngingaze ngafaka iminyaka ukuthi emgayi kodwa isikhathi eside.
Usuyithole njani impilo yakhona ngapha emazweni?
Ngathi kulo mahluko kuya ngokuthi ubuza ngakuluphi uhlangothi. Ngawubuza ngokwepolitiki ngapha emazweni kuchiyene la ngapho kithi ekhaya, kodwa ngawubuza nje futhi nge-social life nakho vele kuchiyene. Kuchiyene kakhulu endaweni eziningi, kuchiyene kakhulu, akufani. Yikukompeya izinto ezingafaniyo ezimbili.
Manje ngokuhlala kwakho osukwenzile emazweni, ubona ungani uzenelisa na ukuthi uphenduke uye ekhaya?
Mina ngizaphenduka, angithi ngizalelwe eZimbabwe. Okungikhathazayo kakhulu ukuthi abantu abethu laba esabuya nabo lapha kumbe abasilandelayo emuva la laba esibathole silapha, impilo yabo yakusasa ingaphi? Bazosala bazafuna ukubuyela ekhaya, kuyini okuzabenza ukuthi babuyele ekhaya ngakuba kukhona?
Kodwa bake babuyele yini ekhaya ukuyabona lokuxoxisana labanye befunda lamasiko akhona?
Lapho kokuhlupha khona mfowethu, ukuhamba kanye ekhaya akudala umahluko omkhulu kakhulu, kodwa ngokuya kokukhula emuntwini uyacabanga ukuthi kathi vele ikhaya lakhe lamasiko akhe angaphi. Kulo hlupho olukhulu oluqondane nokufunda amanye amasiko kwamanye amazwe phambilini kula wakho, ikakhulu nxa ungumntwana omncane, akufani lathi thina abadala ndoda. Ungananzelela thina abadala angithi sibuye siwathwele amasiko. Ngaya siwathwele njalo amasiko lawa asiwakhose ngoba sizalelwe kiwo. Pho abantwana laba bazalelwanga kiwo, yimbali kiwo. Njengoba lathi uzimbali okwenzakala ngama-18th century kusiyana. Uyakubona engikushoyo.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani elakusasa lizaba linjani elenzalo yethu thina esihlala emazweni okwakathesi ukuthi babe bengabantwana beZimbabwe kodwa bekhulele emazweni, njalo lokuthi engxabanye basebethethwe kumbe bathathwe emazweni khona ngapho? Ukubona njani impilo yakusasa?
Ebantwaneni kubuhlungu kithi, kodwa kibo abantwana angikholi ukuthi kulodonsi olungabahlupha. Angithi wena nxa lapho okhulele khona kulapho okubiza ukuthi likhaya lakho, nanxa kungasikhaya lakho ngomdabuko nangembali yakho, kodwa kugcina ebantwaneni kuyilo ikhaya la esithi thina ngesilungu okunye kwakhona is part of transferred culture.
Ngamafitshane ungathini wena ngomumo osekhaya okwenzakala ekhaya wena usemazweni ukubona njani?
Kwezepolitiki mfowethu umumo wekhaya awukabi muhle ngendlela thina esasicabanga ukuthi uzaba yiwona ikakhulu ngemva kokuphuma kuka President Robert Mugabe. Sasicabanga ukuthi la madoda abuyileyo lawa achaya lokhu esikubiza sithi ikhulu angatshintsha izinto kube kanye khonokho abakubiza bethi khona i-new dispensation kube yikho sivloko yikho kodwa kwakathesi abakasondele eduzane la. Kube sokusibuya lapha-ke ku-social healthy economic life yabo akukabi lo tshintsho olukhulu. Angeke ngithi mina sokutshintshile ngobe uma sokutshintshile awungeza kuzwa abantu behlala bekhala ngempilo zabo ukuthi impilo nginga esibhedlela angelamuntu ngiye ngaphi akulani le mali akwaziwa. Sikhuluma nje economical le mali akwaziwa ukuthi eyiyo imali yiphi. Ilizwe lingenamali engeyalo njalo imali yakhona lanxa ingeyalo kumele isekelwe yi-production. Nxa kungela production yelizwe liphonga ukubhanda imali kuphele emaphepheni. Imali asophepha, imali ngama-resources aku-production line, athi nje iphepha kuphela kufore.
Umnumzana Zwe Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale kweleBhilitane. Abagogekileyo sebekhuthaze uZulu ukuthi ahloniphe amalungelo abo ngoba bengabantu labo njengaye wonke umuntu. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Emhlanganweni lentathelizindaba owenzelwe eClub Chambers eHarare wokwazisa ngombukiso wabakhubazekileyo walonyaka ozakwenzelwa kwaBulawayo ekupheleni kwayonale inyanga owe-National Disability Expo, umgcini sihlalo wayo umnumzana Gift Mabhawudi okhubazekileyo laye ulandisa kabanzi ngodubo ababhekane lalo.
This year we are going again further to showcase that very same thing, looking at all the SDGs and everything that we are trying to
lo nyaka siqhubekela phambili kulokho esakubukisa nyakenye. Sesikhangele ama SDGs lakho konke esifisa ukuveza ngomnyaka 2030. Le expo yalo nyaka iyakukhangela konke lokho. Sikhangele indikimba yalo nyaka eqakathekisa udaba lokuba abakhubazekileyo labo baphatheke emsebenzini yentuthuko lakundaba eziphathelane lomnotho welizwe. Lokhu sikutsho ukuba mabangajiwa emuva abakhubazekileyo laba. Nxa sikhuluma ngohlelo ze-TSP lokunye kungakho sisenza imibukiso efana lalo ukuthi kungaze kwabandlululwa abakhubazekileyo.
Umcebisi kamongameli ledale labaphathintambo uDr. Joshua Malinga uthi akahlonitshwa amalungelo abakhubazekileyo.
Sonke sithiyeni bebazalwa umama munye kumbe abazali abanye bafitshane abanye bade abanye bahle abanye babi abanye bamnyama abanye babomvu sonke sithini. Lami lokho engiyikho khona okokuqala yikuthi ngingumuntu. Umuntu ufanele aphathe njengomuntu, aye esikolo ezimdlalo njengabanye. Siyakwanisa ukwenza ngoku okwenziwa ngabanye yikuthi siyancitshwa amathuba okwenza asehlukananga.
Enye injongo yalumbukiso owaqalwa ngomnyaka ka-2012 yikufundisa abantu ukuqakatheka kokuhloniphana kungakhathalekile ukuba ungokhubazekileyo loba hatshi.
Yikuthi sitshengisele kumbe sifundise laba abafuna ukuphatha abanye njengezilima lokutshwanyetwesizi ukuthi batshintshe ingqondo yabo babaphathe njengabantu abafanana. Umuntu onke sehlukene, asifanani sonke, neengqondo zethu zehlukene, kodwa singabantu asonyamazana. Ngiyakwazi ukuthi ezinye izindawo Ngabona iyamazana iphatha kuhle okudlula umuntu oleveleni. Sizama ukutshintsha konke lokho.
Ukhala ngokunye kokwenziwa kibo njengabakhubazekileyo uMalinga ukuba kumane kwenziwe kungenani ukuba uyakwemukela loba hatshi.
Konke lokho okuphakulelwa abanye abantu othi abaphila balibalanga. Yikho sifuna ukuthi kuphakulelwe izikolo, imisebenzi, ukuvunyelwa ukuthi sibe labantwana labomama, lathi sibe ngabantu. Sibe ngabantu njengomeya kumbe njengoteacher headmaster. Siyafanana, asikuboni ukwehlukana kwethu lani labanye abantu. Sizwanani thina sikuboni. So yini inxeli ngasitshengisa ukuthi sehlukene ngayo.
Obona ngezokukhankasela lumbukiso uMnumzana Brian Sithole uchathisa ngawo.
Because what we want to achieve with the expo is to change the narrative of disability.
Ngoba esifuna ukufeza ngalombukiso ngikuguqula indlela abantu bacabanga lokuzwisisa ngayo udaba lwabakhubazekileyo, lapho ababhekwa njengabantu abadinga ukusizwa sikhathi sonke, bakhangelwe njengabantu abanakho abangakwenza emhlabeni kungakhathalekile ukuba bakhubazekile. Baningi abakhubazekileyo abaziwayo abaqhuba kuhle. Sibanxusile kulo umkhosi ukuba uZulu azibonile ngawakhe njalo athole ukufunda phezu kwabo njengabantu abaqhuba kuhle.
Umbukiso lo uzokwenziwa kusukela mhla ka 13 Ntulikazi kusiyafika umhla ka 2 Ncwabakazi emagumeni awe-City Hall kobulawayo. Owalonyaka umkhosi wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Ensuring Inclusion and Empowerment of Persons with Disability Through Innovation and Technology. Ngenjongo yokukhuthaza ukulinganiswa kwamathuba kwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Owa manje ngiyakhala ngoba ngijabulile, ihliziyo ibuhlungu ngoba yephukile, awuwe mdala yalesibusiso. Ubuhlungu umoya wami ungephule inhliziyo. Ngoba siye ngingedwa lala kahle ke sithando sami ubuhlungu umoya wami ungekhule inhliziyo ngoba nzange mbele xesha nokuthi goodbye 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 ngoba nzange mbele xesha nokuthi goodbye. Goodbye, goodbye. I want to hug you, man. The day been till the good of you. The day been till the good of you. I'm feeling a tie, I couldn't help it, but I couldn't wait to hold you in my arms. Take a good name, be from the good. Take a good name, be from the cold. If you're not too tired, but it's okay. I couldn't wait to look into your eyes. Oh, my dear, your color, no, by your double gate. If you see what's wrong, no, by your pogate. Oh, when darling, I gotta take a taste. Why are you touch me so galant? Oh, my dear, your color, no, by your double gate. If you see what's wrong, no, by your pogate. Oh, when darling, I gotta take a taste. Why are you touch me so galant? Oh, what's wrong, umoya wami.
Calvin ehlabela ke kamnandi esiqhubela uhlelo lwe 2 lwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. UZulu sekhetha ukuntshintsha imali yakhe yakwamanye amazwe emabhanga ngoba esipha isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lalabo abathenga lokuthengisa imali yaphandle ezitaladeni. Amapolisa athi azabopha osomabhizimusi abaqhubeka bethengisa impahla zabo ngemali yakwamanye amazwe. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.